sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 13 kwenkwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athi LMTCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele.
Abangale abangane bethu esikhuluma lapho bonesekuhle bakubeka kubana umuntu ofanele akhokhele umthwakirayo. Angibasoli ngalokho ngoba wakhuluma ngowabo. Ungabuza mina, ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele ngumaye mjulu.
Izilwane ziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede.
Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ayethiwa imagodi phakathi kwemizi yabantu. Khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa.
Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandla leli ngokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekulezibonelo zokuba umanyano wamabandla aphikisayo athi LMDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lele National People's Party LNPP elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru awusoze usebenze. Lokho kulandela imbono kamsekeli kaMjuru umnumzana Sam Siphephankomo otshele umbuthano oyenzelwe emaswingo kuyona le iviki ukuthi bandla labo libona uMjuru ezabe nguye ukhokhela lumanyano. Ibandla leMDCT lakufaka sobala ukuthi uTswangira inguye ozakhokhela lumanyano. Sixoxe lomnumzana Siphepha Nkomo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, akazi ukuthi nxa amaphathi amabili Chris ehlangana. Kule ukuthi kuyakhulunywa. Anti nxa sokufanele kukhulunywe ngokuthi ngubani ozakhokhela. Kuyakukhulunywa ngakho, hayi kono ukuqala ngokuthi ubani nguye ofanele akhokhele. So ngiyakwazi ukuthi njengoba omunye wakhoke wakhuluma nami esikuthoyo kuphela ukuthi abangale abangane bethu esikhuluma labo bonesekuhle bakubeka kubana umuntu ofanele akhokhele umthwakirayo. Angibasoli ngalokho ngoba wakhuluma ngowabo. Ungabuza mina, ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele ngumaye mjulu ngoba that's kayikho ingungu ekhala ithi kuwe ingungu ivele yona ayikhala ukuthi kimi. So aluba abanye abethu abangale bengachongo khonoko lati besingasoze sikukhuluma, kodwa inxa bona labo bele liberty ukukhuluma into ezinjalo lati sizakhuluma ukuthi hatshi thina ngumbono wethu ofanele akhokhele ngumaye mjulu.
Asithi baqinisa amakhanda bathi hayi vele nxa engayisiyo Tsvangirai ukhokhela umbuthano lo asoze sivume ukuthi simanyane. Kuzahamba njani khona?
Kufake ngenye indlela ukuthi thina nxa singasoze sivume ukuthi nxa kungasho maye mjuru okhokhelayo akuzi kuba lomanyano. Anti kuyafanana?
Yesizwa kuthiwa khona okunye okwenza lisole umanyano loyo ukuthi umhlangano wakuqala ukuthi selibambana ukusayina iMOU yakhona kwayenzelwa endlini kaMnumzana Tsvangirai yache emahofisini. Likuthini linalo?
Mina lokho hayi akusikho kuyinto kungandihlupha kangako Chris. Ukusayinelana kungasayinelana ehoteleni, kungasayinelana endlini komjuru koTsvangirai, but asikho into engandihlupha kangako. To me, yebo kambe iperception yabantu ikuthi nxa kusayinelwe kuTsvangirai ikuthi ukuthi ikuvuma ukuthi uTsvangirai nguye okhokhelayo. Iperception yabantu leyo. Kodwa ke okwakathesi mina akundihluphi kangako.
Alo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo umsekeli kamongameli webandla le National People's Party iNPP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. izilwane ziqhubeka zisidla izifuyo zezakhamizi zedethe ezibikwa sezingafika ikhulu esezidliwe ngamabhobesi. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi uhulumende ulakho ukuphathisa izakhamizi zomango lo ezidlelwe izifuyo ngemali. Sixoxele sinye isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umnyaka kusukela kuApril last year kuzofika kuApril lonyaka ingomo zavasa ku 20 and then imbuzi zaba ku 120 lokho besakhumbayila inomboro zawo ukuthi bebone ukuthi abancedisayo abangakwansi ukuthi ukhombanzethi bengakhombanzetha kanjani.
Sizwa kuthiwa udubo lwenyamazana ikakhulu izilwane lokhu luqhubekela phambili, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kusukela ukudutshulwa kweleziyana ezimbili ezisikazi avele azizakhe zime ukuba lokho zivakatshela lapho ukuhlala khona abantu. Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ethiwa yimagoli phakathi kwemizi yabantu. Khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa, kulabantwana basuka beprimary labesekondary besuka umango wona lowo besiya edithi. Silisizi kakhulu ukuthi na uhulumende engasoze yenze elinye icebo kungaba lengozi enkulu kakhulu, because kungaba lokulahlekelwa kwempilo lokuba lokho sidlelwe izifuyo zethu ezivalele inkomo lembuzi lamadongi lokunye khonge. Undaba lwezilwane lokho lubhahlile and lokho lusiya phambili, ingakwazi ukuthi kungaba kubangelwa ngukuyini, because kunje sozizazama ukuthi sikhulume lawo weparks ukuthi kuyini okwenza ukuthi zibe sezivakatshela ngapha lapho kuhlezi khona abantu zingene phakathi kwesigabeni. Singathi anabana abaseduzane leganga kungazwakala but phakathi kwemizi njengayizolo obusuku zizwakale ukuthi zifike phakathi nomunye ujaha othwa nguchaus obangu yokhangelakhangela onke enyamazana njengalezi zilwane ukuthi zangena phakathi lemizi yemagori khona ngale. So loko silohlupho lwenyamazana njengezilwane.
Indlovu zona ke njengoba sike sezwa ukubana lazo bese zingena emasimini zawona.
Indlovu zabona okuzwayo civil but zathi ngokuyetuselwa lokhu fakwa kwezinye zazidutshulwa lezi nsuku zithe nya kuthe zwi okwendlovu. Inyamazana ungathi iyasibhe ekudleni emasimini ingulube. Ingulube yizo ezibuya every day but indlovu zithe nya phakathi kweganga kona. But uduo lwenyamazana kulesi sigaba usukusela eMabale ubuye ngapha uzofika eDedo usiyofika eMambanje. Inyamazana zona lesi ezithi indlovu lezulwane zisithwalisa amagaba avuzayo and siyakhala uhulumende ukuthi ngayelale lekathesi ebe leyinye indlela engayifaka esipangipange okuyenza ukuthi abantu singathini silahlekelwe le mpilo yabantwana bethu, especially bona laba abahambe isikolo, because uhulumende azikwazi ukuthi ngesinye isikhathi ama-records lawa kafiki but siyabe silabantu be-campfire nxa bezothatha impondo lezikhumba nxa kubulewe indlovu. So ingakwazi ukuthi bengathola i-information yona le lapho ngokuhlala phezu kwayo bengasoze besenze lutho le information njengale, because khathesi hayi sokunzima kakhulu ukulahlekelwa le lokhu uyabe ukhulumile kungaba ngcono lokulahlekelwa le mpilo yomuntu especially abantwana, because iye i-future yakusasa.
Alo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edede.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafubembula
ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho indlovu esezihluphe khona emasimini, njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Awu kakhulu tukamele linjani lani khona ngapha eAmerica?
Hayi siyaphila ngapha, linjani khona ngapho indlovu sizwa kuthiwa zilithwalisa amagabhavu zayo?
Ye indoda lapha kafilali indlovu zisithwalise nzima. Sasicabanga ukuthi uNkulunkulu siphile ngakhuluma lapha kuStudio 7 abantu bachinga over yey kathesi ke sebewesi kathi ke bakhohle ukuthi uNkulunkulu uya lapha abuye thathe ngokuthi khona bona bacabanga ukuthi uNkulunkulu uthatha umuntu ofileyo kuphela uyakupha abuye thathe akathethi impela obesithile kodwa ke yeke sesithathele ngoba hayi zithwalisa amagabha avuzayo indlovu lezi kakhulu zivelela eBotswana ngapha sithwele nzima ntungamili kodwa ke hayi ikhona indoda okuthiwa nguChalisi eyabothuma hayi iziphethe mpela lonyaka ike azamazama sokuze kwabuya lamakhiwa lawo azozama kodwa ke inyama sizadla but asikwazi ukuthi sizayicheba ngani ngoba amabele asephelile.
Yes, sibonile imfanekiso lapha lihlinza indlovu uyatsho lokuthi inyama lizayidla kakhulu lonyaka zibulawa ngobani?
Ye kuthi ukuthi ngama game reserve bona abanikazi bazo abazikhangeleyo yibo mpela abazama ukuthi besivikele emabeleni kodwa ke bayazama sibili hayi ngoba mbona ngathi le besiyidlizolo ibingeyesi-5 kodwa ke ikuthi ziningi kakhulu indlovu zangikhona.
Umonakalo esezubangile emasimini unganani?
Yayi akusakhulunywa ntungamili sokuyinkalakatha yendlala ezulu mpela kakhulu kosukulula kompimba nje kompimba ke zatshatsha ezingadini avele sesibuyele emuva sibili okokuthi ngakuthiwa kuyakhompasethwa sibili bebefanele abanikazi bazidlovu bebona ukuthi abantu abadlelwe babhaliswa bebazame ngempela ngani ngoba kwezinye indawo especially khona apha kothukulu madlambuzi bekusaseyigreen kakhulu okokuthi khona bebezathola pho sezibamotshele indlala sibile eyezulu mpela ntungamili.
Ngitsho lakithi komangubo ngizwa kuthiwa zihlasele mpela ikakhulu siya ephaneni ngale emasimini asephaneni osokwenza abanye bavune izilimo zingakavuthwa kuhle zingakawomi njalo ukwenzakalana lubana uthe wavuna izilimo zisamanzi.
Uma uke wavuna kungavuthwanga kuyandise kakhulu ukubola ngoba nabo sokubanda futhi akusachayeki kahle kuthi kuthi kuba lokuluza okuthize so silimele sibili abalenhlahla yibona laba abalima kuqala sokungathi sokuwomile kuhlaza ngithi izulu like latotitotisa salima kakhulu loke lisina indima kade kusasemanzi kwabanye so kusiya khonale komankubo mpela sizwa ngathi kula makhabe hhayi zingafika khona abasetravelini ngoba zivele zikhona ngale ndaweni zenezana ngobuningi baso.
Udaba lwendlovu lolu ludaba olulihlupha iminyaka yonke nxa kuthe kwaba la mabele izulu line kuhle ludaba olungalungisiswa njani lolo?
Kakhulu kakhulu ngapha kithi ntungamili kubo endaweni zakithi sathi lo cingo lwe-campfire sathi lo cingo silamasola thina yithi esazidalela ama-problems kakhulu satshontsha amasola sabe siyabonakala ukuthi i-campfire siyivuselele butsha incingo lezana zibuyele lamasola konke suama singayenze njalo kungaba ngcono le milaga nje siyisondeze ngapha ngoba ma ngikhuluma ngemilaga abaningi bazazonda but yikho kusilethela udubo lwendlala ngapha kakhulu ngoba indlovu sezibuya nje free so bengicela kakhulu ukuthi khona kube ngakuthiwa njalo labo abanikazi bazindlovu bezeluse kahle mpela.
Hayi siyabonga baba Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lisibekele lathi umhwabho wendlovu.
Hayi boke kakhulu hayi sizalibekela imhwabho yona ikhona sizashwela isithwala kodwa hayi but imhwabho hayi ene bathi sasemnenge ebuyayo.
Iyadleka yini Ncube inyama yendlovu?
Siyayidla mpela ngoba siyabe sesicabanga lamabele ukuthi hayi sihle siyidlele ulunya ngoba zinonise ngamabele yethu mntukamisi.
Lidlela ukukhwitshiza.
Sizolisikhwitshiza hayi noma umhwabha emnandi kakhulu mpela mpela siyichayile nje sosifaka ama-aramel.
Hayi no kuhle baba Ncube siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngibonge kakhulu libingelela abanye khona ngapha.
Lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzisa kombimba umnumzana Mokincube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguntungamili Nkomo.
Ngukama
namle
namle namle namshishi
namlela nambaba.
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Sidwan Chirodza wenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. ngiyabonga, ngiyabonga babadala.
Ungasitshela nje ngamafichane ngenhlanganiso ye MDCT Veterans Association ukuthi yona ivele inhlanganiso enjani?
Ngicenga engayise ukuthi yitani sele isungule na maqhawe awe MDC nyaka 2008 and kusukela leso sikhathi into ebisenzakala ngizama ukulondoloza abantu nalabana abahlukuluza izani ukuthi bengabaleki inhlanganiso ye-MDC. Manje sikulondoloza ngisuthi bakhona labana abasisebimizi abanye sebada nabasewayo ababulawayo bazathi so nabo bantu siyabaduduza bancedelapha esabesalisa ukuthi sinethe senzela nje khonoko ukuthi silondoleze esingayithi ngesikhiwa i-membership ukuthi inani labantu elikhona kwi-MDC lidingakale ngoba kwenzakala ukuthi abantu bengcedela ingozi ebangelwa yizanu PF abantu bethu bebola izinhliziyo besuke bengasathandi inhlanganiso kodwa yabona ngani namafithane lokhu sizanisile.
Inkulu unganani inhlanganiso yenu? Ilamalunga ilizwe lonke jikelele na njalo mangaka amalunga?
Hawu, qinise ukukhona ukuthi bewazi amalunga ngathi exact number okwakathethi. Ngandihlupha kodwa into engiyaziyo ukuthi ngesikhathi lapho engangiregister ona ngo-2014 kule mhlangano ngabala abantu abedlula 500 kodwa okwakathethi alikho kuleyo kuleso sikhundla esibona ngamalunga akhona kodwa ngibona amalunga amaningi asedlula khonapho ngoba bakhona abaphathi intambo abakhona ku-MDCT mainstream abaseuthakazelela asikuthakazelela bekhosibenza so ngibona inani labantu bebe hhayi kukhuphuke omali ba.
Uthe wena phambilini selifeze ezinye zenhlelo zenu, ungasitshela nje ngamafichane elenelise ukukwenza njengenhlanganiso?
Ngingathi ukuthi eMashonaland kukhona ubaba othiwa nguMofat Ibrahim, sengumuyi loba. Ubaba lo wagwazwa wabulawa abantu bezanu i-MDC Veterans ikwanisile ukuthi imakhe lindlu bedudude lemuli yakhe. Bakhona abanye ngathi abathathu lapha sengenzela isikhathi abakhona futhi ayesigabeni semathenalendi abakhela izinto ngemva kokubulawa kwezihlobo emasingo ukhona ihlelo likhona ihlelo elokwakhela omunye layo owabulawa esilayeni senkomo elilunga le-MDC sizama ukuthi sidudeze imuli yakhe indlu engabe iyathiwa ukukhuluma esikwenzayo emasinde lakho ukhona othiwa ngu-Elias Mthombeni owabulawa emzini abantu bezani batisa indlu yakhe yabulawa ngoba indlu leyayigele ilekhu ingathi intuthu enene abantu ababophe izivalo besibe kuphuma bamlinde emawindini bephela amadloka indlu le ivule ngo-2015 ye sadiduza imuli kenapha kobulawayo ukhona umama othiwa ngu-Regina Dofu ngathi ngomnyaka ka-2006 indlu yakhe layo yatisa ngamawodi eterena ngathi izindlu zabantu abayi-30 zatisa kodwa owakhanya esezisa usizi kakhulu umama u-Regina Dofu ngoba asaqhelanga usizo abanye sebazilungisela izindlu zabo zonezezazilungisa abantu bezanuye so ibe nje iyaqhubeka nje ngibona abantu abaningi sebethakazelela lokho.
Nxa lisakha lapha ungasitshela ukuthi likuhambisa njani, kuyini kakhulu elikuphathisa ngakho, liyafaka imali kumbe liyakha lina ngokwenu ngezandla zenu?
Awona vele into ekhona nokuzisiza esithona isiwa i-self help. So ahlinge khona fana siyakhangela ukuthi ngubani okwanisa ukuvuka inhlabathi, ubani okwanisa ukuthi abeke izitina ngendlela, ngubani okwanisa ukufaka uphahla esingathi i-divisionok le njalo imali zokuthenga wesimendi landani vele ukwabanisa ukuhlanganisa izimali. So singaba lo mhlangano wesinye isikhathi siyatshelana ukuthi madoda sicela sikhipheni izimali ezindawo. Akukho lula lokho engikutsho ngoba sengikhulumi isithu sakhe ngiyenza ukukhanya ngani kulula kodwa umsebenzi omningi.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni.
Ye, engingakutho ukuthi ngiyabonga ukunyusa kuhlelo lweni lokuthi ngikhulume lomsebenzi we-MPC Veteran Activity.
Hayi sibongile. Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza ilunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyadibana njalo kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana kanye labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga njani balaleli.
Inhlanganiso yakho isanda ukutshengisela ezitaladini ixhasane labantwana bezikolo ngodaba lwembadalo yama-school fees. Sezivuliwe izikolo, liyayibona impumela yokutshengisela kwenu na?
Kusebusi masinyazana kakhulu ukuthi sikubone kodwa sikuthokozisekayo kakhulu nokuthi sithe sinanzela akula bantwana esibabone bephenduka besiyangikhala xoshela i-fees. Nge-Tuesday izikolo zithe zivula i-headline ekhona ekulibisithi khona i-government iyaqonqosela kakhulu ukuthi izikolo zingaxotha abantwana ngokungabhadali i-school fees.
Lile siqiniseko sokuthi ukutshengisela kwenu kungabe kudalela umahluko?
Lesiqiniseko ngani ngoba ngathi ukutshengisela kwabantwana sibili kwaba le impacting ngoba sahla sabaluxokisana lo official education director obulawayo wasibasirifeya kwamama-district amaphoyema abayenzayo abantwana ekhulunywa ngokuthi kubahlukululeka njani kwabaphatha sibili iziphathamandla zemfundo kobulawayo sokuloxoxisana kodwa hhayi akumelanga khona kuphele khonapho ngoba sikhangelele ukuthi isimo somnotho simi njani abantu abasebenzi njalo sesikhangela i-budget yezemfundo ukuthi vele eningi yangikhona yathola ukuthi iya ekuholeni i-administration kodwa kayiyi ekuthuthukiseni isikolo izakhiwo sokungumlando wabazali. So yinto esikhangelanela kakhulu ukuthi umkhankaso oqhubekela phambili lo.
Ungasikhumbuza ngamafitshane ukuthi kuyini abantwana ababesithi bakufuna kuhulumente?
Abantwana babekhalela kakhulu ukuthi bayekele ukubhadala i-school fees e-primary yena e-secondary kufiya ngokuqhubeka kwesikhathi kukhangela i-constitution. I-new curriculum kakhulu iyabakhathaza abantwana bathi one ibuye ingelamabhuku so kumele bafotocopy ngumlando ovele bazalini nalaba. Two sebethatha isikhathi esiningi besesikolo bayadinwa kugcina kungasangeni. Three ukuxothwa kwabantwana esikolo khona kuvele kuyabakuhlukumeza kakhulu ngoba bathi khona sebezibona ukuthi mina ngingumyanga lo uyathola kwezinye izikolo babekhuluma ukuthi kulama-debt collectors abuya akubuze ukuthi izwelo ngikhaya beligodisile ungathi ye belisenzani belibukele TV ye awubhadalanga school fees abesothatha nale TV. So abantwana kwakuyabahlukumeza khona ukubathi ukuthi babuze ngokuthi i-TV ekhona ngikhaya ngabani belisenzani lithele ngani konke khona so ngantiwa sokumele bona bangali. Abantwana bathi kabafuni ukuthi bona babuze nge-school fees bathunywe ngikhaya ngoba umntwana uthi umbalisi uyamthuma ngikhaya ngamazi aqatha bayefika la emzalini ebeke ilizilale liqatha umzali la uyalibisela athi uthi ngihola ngaphi ngisebenza ngaphi kabona into amankambana avaliwe. So kwathi bona bagcina sebephakathi laphakathi ngikhaya ngithunywa nabazi abaqatha angahloniphiyo ngiphinde la umzali la afika lithume alibisele. So ukuyabulala ubuntwana khonkhane innocence yobuntwana ukuba msula komntwana bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende agcwalise izifiso zemfundo yamahhala njalo ibe ngeyohlonze.
Iningi lamangala kubona lilabantwana abaningi kangakana labaqoqa njani
ngamalunga ethu lawana leyalanga sasikhethe only 200 obulawayo nje kodwa labantwana abakustructure sehoza abangu 7000. So labana kwakulihlekanyana ngabantwana vele sihlala sixoxisana labo ngezemfundo ama-issues abantwana ama-child rights vele siyabe sibuza bona asuzithingele kwesintu umntwana kuthiwa ngumuntu wokubonwa asokuthi azwakale thina sikhusela ukuthi abantwana ezindlini babe yingxenye yokuthi balaba babuzwa bayaphatheka kwezemuli. You are developing ama future human rights defenders. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngibabonga amapolisa obulawa ukuthi ahloniphe abantwana, enza lokho asivumelane ngakho.
Kodwa ikusasa yabo abantwana laba bakhanya balethemba yini nxa lixoxa labo.
Ikusasa yabo bayakhathazekile ngakho, yikho la lixathiswa lokho esithuthisa babuza ukuthi kulungisiswe ngoba balibona ithemba labo lingalikho, ngoba abaningi vele bayibuza bethi khona phakathi lokuthi vele sihluphekelani. Abazali bathi sebangabayanga, abanye sasiloje kuma-3 room, bathi sesiloje 1 room ngenxa yokuthi ubhadale isikolo. Kodwa singakhangela odadewethu labafowethu labanewethu sebeqedile emavasithi izikwelede kuphela abasebenzi. Baphinde bakhulume kakhulukazi abantwana balonanzele bathi khona nxa ungabhadalanga i-fees eklasini kulo umehluko lanxa ungaxotshwanga uphathwa different labanye yabandlululwa. Lowo bhadali abebizwa ukuthi mntanami, good girl, good boy, wena vele noma uziyenzeni vele awubonwa, batho njalo abantwana.
Sibongile ukuxoxa lawe kuhlele.
Ngibonge kakhulukazi la.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo zindala zombili kusasa enkundleni yeBarber Fields kobulawayo, lapho kudibana khona iqembu leDynamos lele Highlanders emdlalweni wePremier Soccer League. Sixoxe lengcwethe ecubungela izomdlalo wenguqu uMuzi Adebe.
Zona zombili ziyandise kubana mazidlala kubuye abantu abaningi. Kukhangelele ukubana ke ngesonto lakho kube labantu abaningi abazakuthi bebuye bezobona lowo mdlalo. Kodwa uzananzelela ukubana lonyaka labo abasekela lawo amaqembu omabili azange befake imali eningi emaqembini lawa, okuthi ukuthi kulokuningi okusilelayo emaqembini omabili. Uzananzelela ukubana behlulekile mhlawumbe ukubana bethole abadlali abaphezulu kakhulu, abadlali abalohlonzi behamba kwamanye amaqembu. Kodwa sikhangele ukubana njengenjayelo kube ngumdlalo omkhulu ozakuthi abantu abaningi bewukholise ngesono.
Ngokubona kwakho ngeliphi iqembu elizanqotshwa?
Kunzima ukubana sitsho ukubana yiliphi elizanqotshwa. Ungakhangela iqembu leDynamos lijayele ukubana mali buya kobulawayo lidlale kakuhle, kuzokuthi iHighlanders layo okwakhathesi ma iqeqetshwa ngu-Akbeylo vela eHolland ingathi idlala kakuhle. U-Akbey uyenelisa ukubana labo esingathi ngama-ordinary players begcine bedlala kakuhle eqembini le-Highlanders. Mhlawumbe iqembu le-Highlanders lingazama ukubana lithathe lokho elikwenze ngomnyaka ophelileyo lapho elanqoba khona ele-Dynamos kobulawayo le-Harare. Mhlawumbe ele-Highlanders linganqoba ngesonto.
Alo ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula izemidlalo, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yeah man, the biggest money they see today was once a little baby taken care by a mama. Mama, love you to the max. Hear me loud now and clear.
Inzwisa yengoma Sweet Mother evela ke kumnumzana Black Rastas, chayela ke omama bonke nelanga labo kusasa iMother's Day. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athele MDCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele. Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandla leli ngokwakha izindlu. Njalo sizwe izilwane eziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.